Umnumzana Paul Ndlovu uthi uyakusekela lokhu.
Kutshengisele lokho okuzenziwa ngiyakusekela through isimo esikhona elizweni, mhlawumbe abantu bazwakalise ukukhala kwabo eziweyo ukuthi abantu bazwakalise ukungajabuli, njalo yindlela abantu abangakhala ngayo kugavumenti.
Omunye njalo okusekelayo ngumnumzana Aldolf Shaba.
Mina ngiyasapota le mashi makabayenze ngenye indlela yokuhambisa imeseji yokuthi izwe igovernment kamnangagwa noma igovernment engalaleliyo nje, kodwa indlela akhulume ngakhona kukhanya kukhona okubethusayo.
Abantu abanjengomnumzana Hloniphani bathi ukutshengisela emigwaqweni yikho okuzakwenza ukuthi uhulumende kamnangagwa alalele uZulu.
Nje lowo msebenzi abawenzayo wemashi, imashi ayiqhubekele phambili, ngiyayisekela kakhulu ngoba ilizwe lethu siyafisa ukuthi silibone lilunga lesiya phambili, nathi sisuke emazweni nathi sihlala ekhaya. Kusho ukuthi uhulumeni kawabo uMnangagwa kusho ukuthi yikho lokhu ozozwa ngakho, ukuthi abantu batoyitoye umhlaba wonke ubabheke ukuthi ubayenza kanjani, kumbe bazobashaya abantu kumbe bazoyenza kanjani. Kodwa lowo mzabalazo mina ngiyawusekela ngithi phambili ngawo.
Kodwa umnumzana Sandy Ncube uthi okuza kwenziwa libandla le-MDC akusoze kuguqule lutho kwele Zimbabwe.
Mina into engayitsho ngendaba yelokhuzeni ye-MDC le abafuna ukwenza lokhu nge-Friday yabo ukuthi akuncedi lutho, bazakwenza nje but angeke kuncede lutho, because ingane uvela engaze izwe lutho, ngitsho lutho, abazokuthola nje kududulwa kuphela. So kusiya ngami nje ngayo into abangayiyeka nje, noma ilungelo likhona ukuthi kumele abantu betshengisele, kodwa angeke kusebenze lokho, because izanu vele ngokhanda chisa ngongqondo ngqondo, angeke beze lutho vele. So nje bazoyenza okusala abazoshaya, ngoba nanku babathengisa bathi vele bayenzelani, waye betoyitoya, but ilungelo labo abantu ubana betoyitoya, but babuza ukuthi waye betoyitoya for what, bona yini khonapho umuntu omele uyenze khona lapho ukuthi uyeke kuphela, because lokhetho kuyafana vele batshontsha la nxa betoyitoya ngeke bekutshintshe lutho. So kuyeka nje kungcono nje khulele okhula nje kanjalo, because hayi izanu aso bantu abangastand abantu laba vele, aso bantu bokubusa vele banomoya omubi, kibona bethatha ilungelo labo lomuntu ukuthi nxa yitoyitoya kuthiwa engatoyitoya khonapho kulilungelo lakhe. Yini nale ngcono kuyeka kuphela, ngabayeka kuphela banokuthi bebulawa, because next time kuzovuka sothiwa kubulewa abanye kududulwa abantu, ngoba kubusa amasosha laphana, kubusa i-president, no-president wangkhona vela so president watshontsha. So nje umbuso wamasosha nje okhona, bayeke lo.
Akwaziwa ukuthi kuzakwenzakalani emigwaqweni eRarela lamuhla. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe.